Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 5 kumpalakazi 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngabe kukhona lokudlala amabhizinisi bekhonona ayikho amanye amalunga wabanjengobhen indawo eNigeria yaba ngathi bakhalakhela. Ngibona ngathi mina phala sakhona i-housing office ecommonwealth ngamabhizinisi.
EleZimbabwe selivinjelwe ukuthi live lilunga lenhlanganiso yeCommonwealth ngemva kokugcizelela kwele United Kingdom ukuthi kumele lithuthukise ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kaZulu. Sista ziyadaba lokuthi amanye amakansila e-TCC kobulawayo athi kungacothozwa uhulumende ngoba eza kwenqaba ukunikeza lelo dolobho imali yokuthuthukisa inhlelo zalo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomkhathi selukhuthaza abantu ukuthi benathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelelwe ukutshisa kakhulu kuyona le iviki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EleZimbabwe selivinjelwe ukuthi libe lilunga lenhlanganiso yeCommonwealth ngemva kokugcizelela kwele United Kingdom ukuthi kumele lithuthukise ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kaZulu kuqala. Abaqoqa inhlelo zeCommonwealth bebekhuthaze ukuthi iZimbabwe yamukelwe njalo kuphiwa amalunga lenhlanganiso isikhathi sokuthi aphe imibono yawo ngalolu daba. EleBhilithani lithi iZimbabwe ayikalandeli inkuthazo yeCommonwealth Election Observer Mission kulandela ukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Ihofisi ebona ubudlelwano be-UK lamanye amazwe ithi isikhathi sokuthi iZimbabwe ibuyele kulenhlanganiso kulandela ukukhutshwa kwayo ngomnyaka ka-2002 asikafiki, njalo ikhuthaza ukuthi udaba lolu luhlolisiswe ngomnyaka ka-2025 ukuthi kungabe sekule nguquko engenza eleZimbabwe lamukelwe. Asanelisanga ukukhuluma lohulumende weZimbabwe ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sikamongameli welizwe uMnumzana George Charamba watshela iStudio 7 kusikhathana esedluleyo ukuthi eleZimbabwe lilamfutho wokubuyela kuCommonwealth. Ukuhlaziya lolu daba sixoxela ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
To ezenza ukuthi siphume kuCommonwealth ukuhlukuluzwa kwelungelo likaZulu, ama-property rights, ukuqili kukhetho, iyeziningi aziyaguquki, ize zihambelana lama-sanctions yalakhulunywa ngama-American. Ikhombana ngathi nxa kungatshengisi ukuthi kunesifiso sikahulumende kwethu ukuthi iguqule izenzo zombuso, angiboni ukuthi abangavumelani nama-British ukuthi sibele uCommonwealth.
Umbono weBhilithani uqakatheke kangakanani ekuthathweni kwesinqumo lesi?
Njengoba ibala lakhona lizikhulumela nje lithi British Commonwealth, kutithi imicabango yama-British iqakathekile. Ngibona ngathi engxenye kufanele kube le esingathi khona i-total consensus, i-resolution yakhona esamansisikhona isenza ukuthi iZimbabwe ingene ibe lilunga. Ngabe kukhona lokudlala amabhrithishi bekhonona ayikho ukuthi amanye amalunga wabanjengobhen indawo eNigeria yaba ngathi bakhalakhela. Ngibona ngathi mina phala sakhona i-housing office ecommonwealth ngamabhrithishi. Ngabona bengavumelani, angiboni ukuthi uhulumende wethu uzangena.
Ezinye indaba okukhulunywa ngazo lapha ngezigoqela ukuthi uhulumende weZimbabwe kufanele alungisise udaba lwamalungelo oluntu, indaba zombuso kaZulu phakathi kokunye. Libona sengathi lokhu kuzalungisiswa na ukuze iZimbabwe ingene kuCommonwealth?
Akusoze kulungisiswa ngoba siyazi ukuthi nxa kukhangelane le mithetho enika uZulu uzibuse uhulumeni wethu ufika asedo adonde imithetho eqondane lokhetho imithetho eqondane le-information uhulumeni wethu uyahudula iminyawo ibona ngathi mina nxa lokho kungaguqulwanga i-Commonwealth iyalibona nje njengokuthi uhulumeni ekhona ufuna nje ukuthi anibhise umbuso wakhe siyazi khathe si iMozambique lesi leNamibia bayakhalakhala bethi kuyongenele kuthiza wezansi ukuthi amahungahunga na abe lokhu ebhodabhoda amazwe asigombelele vele aze kwenze ukuthi ukubalulekeni kwethu kuhluphe.
Mnumzana Rajesh Ngwenya ingcwethi ecubungulayo zombusazwe esebenza lenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions sixoxelaye ecingweni eseHarare. Isigodlo seMelika eZimbabwe simanyane logatsha lokahulumende ole National Museums and Monuments of Zimbabwe eHarare namuhla ukuthakazelela ukuphutshisa uhlelo lwesikhwama someli waleso sigodlo unkosikazi Pamela Tremont ese Ambassadors Fund for Cultural Preservation esokulondoloza amasiko usetshenziswa inkundla zokuxhumana ebulenjini. Unkosikazi Tremont uthi uhlelo lolu luzabangela ukuthi abeZimbabwe kanye labamanye amazwe benelise ukulungisisa ukudingisisa lokuzwisisa ngenhlelo zesintu elizweni. Ngomnyaka ka-2020 isikhwama lesi sanikeza ugatsha olubona ukulondolozwa kwamasiko imali eziyinkulungwane ezamadola angamashumi ayisikhombisa lanhlano $75,000.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe eziliqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomkhathi ole Meteorological Services Department selikhuthaza uzulu ukuthi anathe amanzi amaningi njalo ahlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelelwe ukutshisa kakhulu kunaleliviki. Namhlanje indawo eziningi bezitshisa kakhulu njalo lokhu kukhangelelwe ukuqhubeka kuze kufike ekupheleni kunaleliviki. Uhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezomkhathi unkosazana Nethi Malukasa.
Kulandela isaziso ngesimo sezulu esasethula kuviki ephelileyo kusukela namhlanje zinhlanu kumpalakazi kusiyafika ngomgqibelo mhla ziyisikhombisa kumpalakazi endaweni eziningi zelizwe kuzabe kungela zulu njalo kutshisa kakhulu.
Ngalesi sikhathi kutshisa kangaka uzulu engeza njani ukuze azivikele njalo abalimi bona bengenza njani ukuthi bavikele izilimo zabo ukuthi-ke labo abafuyayo labo bengavikela njani izifuyo zabo?
Siyakhuthaza abantu ukuthi banathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini ikakhulu ngezikhathi zemini. Abenelisa ukuthelezela izilimo zabo bengakwenza lokhu njalo banike izifuyo amanzi okunatha eneleyo.
Singabona kusiba lomahluko na kumumo womkhathi ngeviki ezayo uzulu engakhangelela ukuthi umumo uzakuba uminjani?
Ngesonto mhlazi sitshiya ngalombili kumpalakazi izinga lokutshisa lizakwehla njalo kuzaba lamayezi lomoya kuthi kwezinye indawo lifefeze.
Unkosazana Nethi Malukasa ingcwethi kwezomkhathi esebenza lohlangothi lwe-Meteorological Services Department sixoxelaye ecingweni eseHarare. Umongameli Duma Boko osanda kungena esikhundleni kweLebotswana uthi umbuso wakhe uzagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu okulinyathelo elingaphathisa kakhulu abanye abeZimbabwe kulelo zwe ababhekanela bathi luncindezelo ngenxa yokuthi abalamfanelo eqondileyo eyokuhlala lokusebenza kulelozwe. Intelele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron.
Umnumzana Phenyo Butale ongumphathi ntambo obona ubudlelwano bebhotswana lamanye amazwe uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende omutsha abumbe zonke inhlelo zakhe landela umzila wokuhlonipha ilungelo loluntu.
The President, Advocate Dumabo, has stated that we are going to anchor our approach to development on human rights approach.
Umongameli Boko usekhulumile ukuthi sizagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu. Konke esikwenzayo kuzabe kulandela isinqumo sethu sokuthi sihloniphe ilungelo loluntu.
Umongameli Boko wacho ngaphambilini ukuthi uzanikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala lokusebenza kule Botswana ukuzabuyisela isithunzi sabo njalo uncedise ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe. Abanala maphepha okuhlala ngokusemthethweni elizweni babhekana labathi kuhlukunyezwa ngabomthetho ababagijimisa njalo nje bebabopha bebabuyisela ekhaya. Abanye njalo babhekane labaqhatshi abangafuni ubabhadala eholo nje ukuvumelana kwabo ngoba besazi ukuthi iningi labeZimbabwe alilamfanelo ebapha imvumo yokuhlala kule Botswana. Umzana Sifas Chuma ungukokhele inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kule Botswana eyeZimbabwe Community in Botswana uthi umbuso ohlonipha ilungelo loluntu ubalulekile kakhulu.
Kakhulu into ebikhathaza lapha ukuthi uyathola ukuthi kulabantu abasebenza benganamaphepha. Xa sokufika ekupheleni kwezinyanga lapha abantu bona lawo bagcina bengaholi njalo bengalalapha bangareporta khona. Ungaye emapholiseni usiyakubika ubana kawuholanga ugcina usuvalelwe. Yiwona lawo mapholisi obudinga ukuthi uthole usizo kuwo. Ukuthi kulo muntu obekuqhathile engakubhadali kakusangeni indawo.
Umnumzana Chuma uthi sewuqathekile ukuthi kufezwe isithembiso sikamongameli Boko phezu kokunikeza abeZimbabwe amaphepha ngoba kungaba indlela yokuvikela isithunzi sabo kulabo abangabe befuna ukubancindezela.
Njalo kakhulu besifisa nabona laba abantu abangamaphepha bahlala khona lapha baphila khona la. Kakube lecebo lokuthi abantu labo baphiwe amaphepha. Angcono kube ngawe short time whether it's 1 year or 2 years but baphiwe amaphepha ngoba kuyasiza lelizwe ukuthi manage i-crime lokuthi nje bazi ukuthi ngubani oselizweni njalo uhlala ngaphi wenzani. That is very important. So izinto esizazama lokuzilandelela zona lezo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso elela amalungelo abeZimbabwe kule South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umzala Nqabutho Mabena uthi baphezulu kokuqoqa umhlangano lenkokheli yeBotswana ukuthi bakhulume kabanzi ngokunikeza abeZimbabwe amaphepha.
Sikhangelele ukuthi sixhumane lohulumende wakhe, sixoxisane ngalolu daba. Thina siyabe siletha lokho esakufunda eSouth Africa, indlela iSouth Africa eyanika ngayo abantu amaphepha ukuthi bahlale emthethweni.
Umzana Mabena uthi kunikeza abantu amaphepha linyathelo eliqondileyo kakhuluma kukhulunywa ukuvikela ilungelo loluntu.
Lokho kwenza ukuthi nxa abantu belamaphepha aqondileyo bengaphiwa iholo elincane ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi abaqhatshi bayaqhatsha abantu bokuza ngesizathu sokuthi bafuna ukubanika imali encane. Njalo futhi abanye abaqhatshi nxa inyanga iphela bayabophisa izisebenzi zabo ngoba bengafuni ukuthi bababhadale. Yikho ke siyakwamukela lokho kwakhulunywa ngumongameli Boko. Sesicabanga ukuthi kakusoze kuphelele ekukhulumeni kuphela.
Umongameli Boko ulandela inyaweni zowaphuma ehlalweni umzana Mkhwetsi Masisi walenhliziyo yobuthakathaka kwabeZimbabwe. Masisi waphuma isikhathi ezama ukuthi usungule uhlelo lokuthi abeZimbabwe bengene kwele Botswana besebenzisa isithupha, kodwa uhlelo lolu akusela siqiniseko sokuthi lungabona kuphuma kwelanga ngaphansi kukahulumende omutsha. Kodwa abanye bathi lokhu kungaba ngenye yembangela yokuthi enganqobi ukhetho lwaqhutshwa mhlaka 30 Mfumfu. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 zeHebron kwele Botswana.
Gesi khangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Nethumbo Nandi Ndaitwa owebandla elibusayo eleSwapo eNamibia ongowakuqala owesifazana kulelo lizwe ukuthi aphathe intambo zombuso wethule umbiko wakhe lamuhla esigodlweni eVindok lapho athe uyananzelela ukuthi ukukhethwa kwakhe kumqoka kwabesifazana kulelo lizwe. kumenyezelwe ukuthi nguye onqobileyo izolo kulandela ukhetho olwangeviki edlulileyo lapho abamabandla afikisayo abathi belungakhululekanga njalo abamnanzi njengomongameli okuthiwa unqobile. Abatshengiselayo eSouth Korea bebenyakazela njalo esikweleni namuhla ebusuku besola umongameli walelo lizwe uYoon Suk Yeol yena olakho ukususa esikhundleni ivoti ye-impeachment ingaphumelela. Lokhu kulandela isinqumo asanda ukusithatha esokwethulela ilizwe lakhe umthetho we-martial law okwesikhatshana okulethe amasotsha ahlomileyo ezitaladeni eSeoul. Ukuhlandla lethu lengxoxompikiswano lamuhla sicubungela udaba obeluhlafuna ngamanye amakhansila akobulawayo emhlanganweni we-full council meeting yabo izolo. Lapho abasole abanye babo ngokuthi bachothoza uhulumende enkundleni zokuxhumana ebulenjini besithi lokhu kungabangela ukuthi engabanikezi imali zokuthuthukisa inhlelo zalelo dolobho. Abakade behamba phambili ngalolu daba ngukansila Mpumelelo Moyo osekelwe ngukansila Mxolisi Mahlangu yena othi ngowebandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungela ezombusazwe njalo ngumsekeli kamgcini isihlalo weBoard ye-Rural Communities Empowerment Trust endawonye lokansila Mahlangu onguye osungula ingxoxo.
In our city council, we are a third tier of the government. And what it therefore means is even if we criticize the government, we may be able to criticize. Lape eyon akona, lape la shera akona. But it can't be every day we are tweeting about government, which we are a part of. In our platform, are adequate or which is addressed, those issues that we feel need to be addressed with government within the internal system. For example, the issue of procurement, the city council, and the government, 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 and the we have come up with our platform when allow us to engage CRAS, to engage immunity direct to try and release some of those impediments that affect the progress of the country. So, yeah, I'm not saying things I criticize, but I'm saying as we criticize it, being home to a family set up.
Nando utaba mnumzana Dube uthini ngamazwi ka Councilor Mahla.
Kathesi ebekhona ku Mahla iqiniso bayala bezaba isandla yasendiswa chaba ukuthi khona khona bangabanga ngabe sila two vocals ufena balisi kuba recola ngoba le ndo ngithe izithi politics abani yo Mahla ungabathulwe kakhulu abantu bafuna ze bebone ngani twali yafanana lonke then ngaba phela choice one treza ukuthi let us vote for the majority there is what we work on every power secondly is diminishing the opposition politics here in Zimbabwe, like what we have seen. And I want to be absolutely but sure losing the confidence in the political system in terms of opposition politics.
Nanto udaba Councilor Mahlangu sikuzwile usithi ungachothoza njani umzali uphinde ukhangelele ukuthi akunqede.
Uyabona ubhuti uThembelani raise critical issues kodwa okunye engithanda ukukutsho kubalaleli ukuthi siyakukhuluma ukuthi the benefit of hindsight ngoba abantu esidila la ukuthi abazi ba-ruthless ba-vindictive vele babe befuna nokuthi awuna i-opposition ukwenzela ukuthi iphume njengebandla elehlulekayo ukwenza mina ngakhulela ekhaya abadala babe sithi kwesinye isikhathi uyazenza isithupha okunye nathi njengabantu abavele beminyenga ngoba ifundini vela ku-treasury ka-minister we-finance and eZimbabwe it's unlike e-South Africa ukuthi kuyehlukanisa i-government le-ruling party.
Kule sandla yini sokwesaba ukuthi mhlawumbe lingarecall?
Angeke ngikhulumele abanye amakhansila personally mina ngiyakwazi ukuthi kathesi kule interdict yecourt akuna muntu on
lelunye lokurecorda angake ngizwe nemichaba ngiphethisa abantu ukuthi kuza barecorda bangakhuluma ngohulumende inazanika imandate ngoba uthabangu secretary wephathi ekhokhelwa ngupresident uwensinezinqube osposi kuyabe kuvele kule political guidance kule political direction ukuthi lokhu hambani liye kukhuluma linye kunje lokhu kuhulumeni kumekuwumphandle
kodwa lisebenza lapha
i-TPC libandla ebelikhokhelwa nguchamisa owaresignayo wathi ibandla ibandla kalidilikanga lasala lilokhu elikhona lilama-structures wona lawo akhona ayevele e-exista ngesikhathi uba kuchamisa isuka esingene ngawo futhi thina councillors esingene ngalo lelo bathi never mind about the splinter TPC kulaleyi kulo B kulo C kulo bani wasil under ithi nekhokhelwa ngupresident uWestman Nqube esiyazi ukuthi i-TPC. So and I'm not ashamed ukuthi ngiphume in public ngikhuluma ukuthi thina singabakhansilas e-TPC ngoba yiwe esiyiwe wona yindlela esangena ngayo.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Dube.
Kungakuthi wamafitane ukuthi mina nomuzwa ukuthi Mahlangu ugodwa ngayo ukuthi nalo singathi iqinga mhlawumbe izadala ikhithi ukuthi ubulawayo ukuthi siyakwazi ukuthi ilinje lethu yonke into i-centralized nayo ukuthi nini ngangumlalelo ukuthi ugodwa ngayo bavalinari bayadominatwa kumbe singathi ibandla lalelikhosa liyabakhulela ngenxa yokuthi lilama-resources. Okwesibili basegcekeni ngenxa yokuthi ibandla labo bona lapho abakilo khona bebadabukana so bebewithi ngananzela kathi esingakhuluma ngama-TPC maybe mhlawumbe bangamahlandla amathaa kube sokusiba labo blue movement okukhanya kukhanya bangavota yena bephuma leqhinga lokuthi sinyenza okwesinanakazane kufana kwenze ngazani kuthiwa ufile kodwa wena ukuphila kuyenzela ukuthi lawe lanxa umuntu okukhava nasithi ubani okhathelekat nabona abadala uqale wachaphisa wangichaphisa la ngikho sebekwenzela ngapha uyeza kuqotshwa ngapho uyesaba ukuthi ebandleni ukuthi aringaba namandla ukuthi kuqotshwe so sekumele ukuthi lawe uphile kuzokwanifaya ipendlelena ukuthi lawe ukuhlike ngeziphi uhamba ndawone labantu labo njengakade ngakhangele phansi ngiyakuvamanga ukuthi kube lamaphathi lamazi kodwa kathi ke mabile kanti libatanasa kule nto ngabajabanga laphala nxa kwamiswa but ama-code can overturn at any time bazoethi hayi ubantu endikholile kwaye bekwazi athathe amakhansila amabili apho ngeabanjwa izathi kwathiwa alamajala thize so khona kuyana lapho ngokunye kwenzela ukuthi abantu bahlale ngato bebevalile ngoba khona fana nxa kuthiwa kunabanye abangu-20 lawo 18 asezizekwaziza bavakade bedotshiwe so kanti abantu bahlalele evalile ngiyamzwisisa ngayikhuluma njalo godwa
ya kuqinisile kokunye naye ngumbono wakhe abalaleli babekwazi ukuthi ama-residents abobulawa namaqodizi achiyeneyo sasilandi batshele kuma-WhatsApp group silapho esibhile ngakhona ukuthi thingasifuna ubulawayo aphiziwe ngendlela so yenzani so mangazishawudi kuphela lapho esona khona futhi nabo balelungele ukuthi sasidonse indlela esasikoqeda amakhanda ukuthi ubulawayo aphumele nalo ngobulawayo.
Lo ngukhansela Mxolisi Mahlangu okubandla le-TPC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Nqube obexoxa ecingweni endaweni lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ebekobulawayo. Abalwela amalungelo oluntu emazweni athiyeneyo agoqela eleZimbabwe babheke ngelihlo lokhozi ukuze babone ukuthi uhulumende kamongameli Donald Trump ozangena esihlalweni mhlaka 20 ngoZibandlela uzaqhubeka egqugquzela ukulondolozwa kwamalungelo abantu emhlabeni jikelele yini kumbe uzahlehla. Kulisiko leMelika ukukhuthaza uhulumende bamanye amazwe ukuthi behloniphe amalungelo oluntu njalo labo abetheswa umlando wokuwephula abafana lomongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe kuZANU-PF, uhulumende weMelika uyabethesa izitheso zenotho. Eze engene embusweni kuqala uTrump waqhubeka ngezitheziso kuziphatha abandla zeZimbabwe kodwa wasusa ilizwe lakhe kunhlelo ezijiyeneyo ezihlanganisa amazwe omhlaba esithi ukhathalela iMelika kuqala. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya zombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Embona eza kuqakathekisa kakhulu ngoba ungamkhangela uTrump uyazonda abantu abakwezinye indawo. UTrump ngumuntu oqakathekisa into zeMelika. So into ze-immigration uzazenza zile mqoka kakhulu ngoba uthi yibo abantu abaphambanisa inhlalakahle kumnotho lekwandeni kwamacala. So mbona ngazathi uma ungakhonzela ngethemu yakhe lana wesithi yakha iwolu yokuvalela yokwehlukanisa iMelika Mexico. So mbona ngazathi uzokuqhakathekisa khona.
Elemelika siyazi ukuthi liyazihlupa kakhulu ngokuthi amanye amazwe abusa njani lokuthi ayawahlonipha yini amalungelo. Yikho abantu abafana lo mongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe betheswa izijeziso zenotho ngoba iMelika isithi babusa kubi. UTrump sizabona eqhubeka ngonyawo olufanayo yini ezihlupha ngendaba zamalungelo kwamanye amazwe.
Ngento zamalungelo yebo ye bayakukhuluma kodwa angisana qiniso lokuthi baza kuqhakathekisa njengembuso leyi edlulileyo odwa qhakathekisa amalungelo oluntu across the world. Amazwe angala democracy beyakhangela bezama ukuthi beyiphakamise mbona ngazathi kathesi bazaqhakathekisa ukuthi beyakhe ubudlelwano ikakhulu ngalokho abakuzuzayo hathi ngokuthi amalungelo oluntu ledemocracy iqhakathekiswa njani.
Njengoba ibandla lika Trump selilawula amadale womabili eParliamente esingathi iSenate le House of Representatives singabona yini ethola konke akufunayo uTrump kumbe ngezinye indlela ibandla eliphikisayo elamademocracy lizathola indlela zokuvimba.
Yebo isile isikontrola ilowa le upper house. Kodwa ungakhangela umbuso weAmerica kawufanani lowezane. Owezane yilwane ukuthi uma sithethe amandla kuze senze imithetho ezahlukumeza abantu, senze imithetho ezancindezela i-opposition. But emazweni abantu aba-civilized baqhakathekisa ama-rights abanye abantu, ama-political rights, ama-human rights. Thina yithi ukuthi uma kungathiwa sebethole i-2/3 majority bacabanga ukutshintsha isisekelo be-entrentsha ubudlova. So mbona ngazathi yebo ye bazatshintsha this and that kodwa basozibe kutshintshe bele njongo yokuhlukumeza omunye umuntu kabafanani lathi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo hlaziyezwa umbusazwe njalo ekunhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Ubexoxa lo mntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. So isikhathi sokuza imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Ngingenele kuStudio 7 lathi sile nkinga lapha endaweni yekhezi. Kukhona ubandlululo government alwenzayo abantu abase countryside bayahola yonke into lendlala abayizwa kangaka ngoba ugovernment yabancedisa kodwa ngaphe side lekhezi abantu abaholi ngisho labadala laba kumele behole ipentsheni abayiholi ecountryside kuyahola. Athi besicela ukubana ugovernment asilungisele indlala ngekabani lobani ancedise abantu bakhe hayi ukuthi khona kube kukhetha.
Salibonani, salibonani balandeli beStudio 7 labasakazi lingabe linjani. Mina igama ngiLook Out Ngwenya, ngicela ukufuniswa ubaba ongizalayo igama lakhe kungu-Edward Sadumba obesebenza eNational Railways of Zimbabwe. Angazi ukuthi waqala ngawuphi umnyaka ukusebenza kodwa ukwekela umsebenzi uyekele ngo-1999. Igama likamama nguThembelihle Ngwenya. Ubaba nomama bahlangana eSawmills lapho ubaba wayesebenzela khona lalapho umama wayehlala khona. Ongabe elolwazi bengicela angithinte kulezi nombolo ezithi +267 77 66 2980 +267 77 66 2980 kumbe ku +267 78 47 5794 +267 78 74 47 5794 bengicela usizo ngalolo daba.
Ukufinyelela abalandeli bonke abakuStudio 7 lalaba abasiphathele iy'ndaba ezimnandi kuStudio 7 ngicela ukubingelela izihlobo nabangane. Ukufinyelela u-Elinet Swanda, lo Richard Chuma, lo Slivia Moyo, lo Phosi Wengwenya ngithi kabaphile labanye izihlobo engingazihambanga ngamagama ngithi angilawo amaningi
ngajabula nxa ke i-audio yami le ingafika kulabo bantu engibabingeleleyo. Lo Sipho Ngwenya ngiyambingelela. Labalandeli bonke bakamthwakazi ngiyababingelela. Obingelelayo ngu
Sibonge abalaleli besipha imbono yabo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe siyabonga kakhulu, siluqhubela lapha uhlelo lethu oluvalelisayo. Ngutabakancane.